Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 6 kumpalakazi 2022 igama lami ngontungamile inkomo ezihamba phambili ibandla le triple C lisola uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi Eside mihla lamalanga abanye bathi abawukholwa umbiko owethulwe iZimbabwe Electoral Commission ukuthi sibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abazavota kukhetho lomnyaka ozayo Kwezemidlalo iMorocco ilomthwalo onzima namuhla lapho ezanqikilana khona leSpain Kumdlalo okudinga iqembu eliza kuya amaqembu aza kuya kuma quarter finals awe World Cup zonke lezindaba lezinye ziyalandela Ibandla le triple C selisoleka kakhulu uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside kulezi nsuku. Uzulu laye uhlaba umkhosi phezu kwalolu daba. Kumbiko eliwethu lenkundleni ye Twitter izolo ibandla le triple C. Lithe lingavotelwa lingene embusweni udubo lwamagetsi luza phela ngoba lilenhlelo zokusungula ezinye izitishi zamagetsi ezintsha ezigoqela ezisebenza ngelanga isola ezegasi kanye lezisebenza ngomoya. Ibandla leli lithi uhulumende walo uzadinga njalo amankampani azimeleyo angaphatha lomsebenzi abuye alungise isitithi sewange lesekaripa ukuze ziphehle umlilo owaneleyo okuyikho uhulumende athi laye uyakwenza. Ukusilela kwamagetsi sokubangele ukuthi amabhizimusi alahlekelwe yinzuzo enengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli weSouth Adone edale lePhalamende olilunga lebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo.
Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezwisa abantu bohlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa. Njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho. So udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingalwenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminista ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okunengi nenge wathi into ekhona ukuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okuchayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalele eParliamente njalo iziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele sisi wami ikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry leyi uministri okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona stole about 300 megawatt so kumbe yikho okungayenza ukuthi khona kube kahle but okwakathesi uministri okhona is too young for that uyakwehluleka akula uyivele into ekhona ukuthi kutwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagetsi sekhona sibili ukuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagetsi akona everyday akula into enjalo endiyambona kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi khona nje abantu bazibonele laba belezini ebalezimali zabo shuwali yakaba yenze konoko okwesola ngoba indlela yodwa engayenza ukuthi kona siphumelele yikubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi kona kumbe bayenza iGNU eyakuyenzakala leyana ayenza ukuthi kona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi kona lo uyaqakeza kakhulu nxa semhlanganeni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhayana those people abakwazi into abaziyenzayo even if it says ibudget qonda ukubona ukuthi kona anti laba baba right right umbe izinhlanya
umnumzana Peter Moyo ngumeli we Southerton edalele parliamente njalo ngoebandla le MDCT Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kabakholwa ukuthi ngempela iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isiphathamandla sezeki umnumzana othloyile silayigwana kuphephandaba leHerald izolo. Kodwa umnumzana silayigwana kajongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le itsho ukuthi kahle kahle sokubhaliswe abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalisi elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30%. Lokhu kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zodwa zihlezi zikhonona ngokuthi balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abanengi basole njalo ukuthi iZEC uxolo okwenza abanengi basole njalo ikuthi iZEC iyala ukuveza uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwevoters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu kakhulu abatsha kakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelwe kade likhangelelwe ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo oy freedom of information we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu esivikela amalungelo abantu ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethu lengatsha zikahulumeni ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho ukwenza ama policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu ungaya khona akulandelwa leyo mithetho kanjalo ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo sokungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo nxa sikhangela lathi senze yethu iresearch ezimeleyo sicwaninga sisodwa siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo abantu balutshwane ababhalisileyo kulalabo okukhulunywa ngabo
kule nhlanganiso ezizimeleyo labantu abazimeleyo ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze ivoters roll ungathini ngalokho
konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho ikakhulu ophathelene lama-election ngokuba uma kungenziwanga khona lokho kuluza bangolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ivoters roll ingeyinye yezinto ezicakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo ikakhulu uma ivoters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy okulula ukuthi uyi-analyze uyihlolisise uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho ngakho izekhi kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho ukuze ukhetho lulandelelwe kahle luvikelwe kuvikelwe ivoti labantu kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusaswe Agasei kuhlangana namuhla amalunga edalela eParliament yakwele South Africa njengalokho bekukhangelelwe ukuze ahlafune impumela yophenyo lwequla elinqume ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokwebiwa kwemali efika kuzigidi ezine zamadola eMelika i-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. Idale lephalamende livumelene izolo ukuthi selizaphatha udaba lolungo lwesibili oluzayo. I-National Executive Committee yebandla elibusayo ele-ANC inqume izolo ukuthi amalunga ayo ephalamende kasoze asekele imizamo yokuxotsha uRamaphosa umsebenzi engenziwa ngamabandla aphikisayo. Uthuso Khumalo uyalandisa.
Ekhuluma labezindaba eJohannesburg ngemva komhlangano wekomiti enkulu yebandla le-ANC osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele njalo umgcini ingcebo umnumzana Paul Mashatile uthi njengebandla kabavumelani lalo mbiko njalo bazalaya amalunga leli bandla ephalamende ukuthi awuphikise.
Once the report is taken on review and parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it.
Inyathelo le-ANC leli litsho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka umongameli welizwe kanye le-ANC. Kusho njalo ukuthi uzaqhubeka ncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni lwebandla lakhe lapha afuna ukungena esikhundleni lesi ngohlandla lesibili. Kodwa ke leli bandla lisabhekane lomunye umgoqo kulolu daba. Kukhangele lokuthi iParliamente ixoxe ngalo mbiko. Amabandla aphikisayo sekubeke kwacaca ukuthi azavotela ukuthi umongameli Ramaphosa ethulwe esihlalweni ngalolu daba. Kodwa kumnumzana Mashatile uthi ibandla lakhe elilamalungu amaningi ePhalamende lizaphikisana lokwemukelwa kwalo mbiko ePhalamende. Njengoba isemaningi amalunga e-ANC asekubeke kusobala ukuthi afuna umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni, sokuloku esabela ukuthi abanye balaba bazagcina bevotela ukukhitshwa kwakhe ePhalamende. Ilunga le-African National Congress njalo ngumsekeli kaMphathintambo ogatsha lwezokuxhumana umnumzana Philemon Mpulane uthi uyamukela lelinyathelo elithethwe ikomiti enkulu yebandla le-ANC.
The report is basing its findings and recommendations on speculations, on innuendos, on hearsay evidence. This report has been discredited. When members of the ANC go and vote in parliament, they must vote and reject this report.
Kodwa ke linye ilunga le-ANC uMnumzana Carl Nias uthi uMongameli Ramaphosa akasafanelanga ukuqhubeka ekulesi sikhundla.
He has a serious prima facie case to answer. Ramaphosa now must answer that case. He must not drag the African National Congress and our country into the cesspit with him. Therefore, he should have had the political consciousness to resign from president of the African National Congress and also as president of the country.
Okwamanje sekulindwe eParliamente ukuthi icho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka kulesikhundla kumbe aphume. Nxa bafuna aphume bengaphumelela. Kuza kunjwa ikomiti ezakhangela amacala aweteswayo nqalayo ingathola elecala bese kulandela ukhetho lwamalunga eParliamente evotela ukuthi akhitshwe kumbe hatshi. Kodwa nxa amalunga e-ANC angavimba ukumikelwa kwalombiko kusho ukuthi lolu daba luzabe soluphelile ngaphandle kokuthi kube khona abaya emthethwandaba. Kusenjalo iofisi kamvikelo womphakathi, iviyo labachutshisi, ibhanga lesizwe, lohlangothi lwezemithetho bonke baphakathi kokucwayisisa ngalolu daba. Katike bona kabake thuli imbiko yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. iNews Day ithi eZimbabwe okwamanje selisenelisa ukuphehla amandla kagetsi ayisilinganiso samachumi amabili lantathu kuphela ekhulwini i-23%. Yikho nje libhekane lokusilela kwamagetsi okumangalisayo. Ikroniko ithi uhulumende usechasise ukuba izikolo ziyavunyelwa ukuhlela impadalo yama-school fees ngedola lemelika. Kodwa uthi abazali labo balelungelo lokubhadala ngemali yeZimbabwe ehambelana lomkambo webhanga elikhulu lelizwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli be-Studio 7 lapho elikhona ngezindawo ngezindawo. Libingelwa yimuhlanhla mahlango seButswana eFrancis Town. Ekhambingela umama nanhlanhla, lonkosikazi umampofana, lwendevule lapha nsathulani, lomalume umpholo ngwenya, lojabulani ngwenya, lonkomo RJ, ngidiseliqedile ukulima yini umbe kufisalima. Ngithi ngiyabonga imuhlanhla mahlango seButswana eFrancis Town. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina ayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yinye. Iyali 3C. Nanku iphiwe ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizano. I-3C isithengisile sekuyi one party state izano ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngitsho. So a-3C selithengisile ke. Ayi bonani okunye, bonana omunye umuntu kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi. Kulo uchamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngumfana wenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithuthu hayi usifananela ngumfana wenkomo nje hayi funa nomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala umncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu that is why abantu bake vele sebesiya join izalo sokuyinto yini
uma losifanda kweLebotswana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesaphotwa ngabantu abathi uhulumeni uright mayenika amaparliament imali kodwa mina ngokubona kwami uhulumeni kakho right ngokunika amaparliament ngoba vele bona amaparliament abasebenzi umsebenzi wabo abaqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owahulumende wabo ngabasebenzi umsebenzi ngabavumanga ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola la imali nale abayinikweyo ema yena leya kuthiwa bayibolekiwe kasiyokubolekwa lokana ngokusela futhi okunye okwenzakala ebavala futhi ukuthi bengasebenzi umsebenzi abayiwo abawuqhatshwa bamele abantu but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani ngoba kati ilizwe liyahluphiwa kuswelakala iqiniso amaparliament ukuthi bakhulume iqiniso betshelane uhulumende wabo ongumnankagwa ukuthi lokhu kurong lokhu akurong into abayimeleyo mntu abawuqhatshelwa but bayakwehluleka basebenzela ibantu ivina le mali loba beyibolekile akula nto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthi iphele lezimo zalo ukuthi bayibhata kube nzima futhi and bese bona ukuthi vele bayehluleka amaparliament angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona le besiya emaphandleni ayihambeki labo mhlomboni lokho waba nguparliament uthiwa umelene zemgwaqo wathi wathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho imali ezibabhiningi le mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umomo umi kahle, hayi, abantu bepinda bengakhali kakhulu, abantu bepinda bengakhali kakhulu, izanu lama strategies amanene. So, Osbanda bathola iloni ye 40,000 US dollars, then babe banikeza imali 40,000 US dollars. Kodwa wena just a human being wahamba usuthi uyadinga iloni uyayincitsha noma ungathi udinga iloni ye-1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayenze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo, bonke ama-MPs athola imali bona babheke emalini yenaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo. Waqalisa le nxushunxushu, then you can't speak too much ngoba lwana umuntu uzathi letha imali yami. Uyabona bathethe imali yobusela phela, imali yobusela leyo.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, niyalibingelela lonke. Thanda ukulibonga inhlelo zenu elisinika zona, indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso, hhathi la manga wezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. Into yokuqala, ngithanda ukubonga ubaba uGawule. Okwakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezanu PF ukuthi into eliyenzayo sibili hayi imbi kakhulu. Imbi. And futhi khonapho ukuthi kunjalo izanu ivele yasibulalela abafowethu, into yokuqala. Okwesibili yasibulalela umkhono. Okwesithathu isibulalela ilizwe. Dedi sinje swabantu abantu baphetheya kwamazwe ngenxa yezanu PF. Mina ngisakhamisa eCountry Park lapha sithwele ezinye eCountry Park. Mina nde over 12 years ngihlala eCountry Park. Akula ntuthuko kuthi ngenxa yabona abantu bezana. Khathesi ubaba uJoseph Chuma onguye usosiphathamandla weCountry Park lami bayala ukuthi babuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo azenzayo. Kabafuni ukubuya. Lo council wakithi is dragging its feet. Kabafuni ukumela egcikeni. Ama bills are very high. Pho banje bathi abantu bathini kumela kuvele sebesidlala ezani. Kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza. Sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu lesizithanyelele phandle. Siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona. UJB la ubekhona lokuthiwa uJB qhalaqhala ezanu PF. Ubuya lapha ezozivala amehlo. Ubethembisile ukuthi abantu abuzababisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kuzakhamisa eCountry Park. Kuvele kungamanga konke lokho. Asibafuni njalo futhi kasifuni umuntu ozakuthi khona ulibandleli le bazosimela lapha. Thina sisifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu, thina izakhamiza lapha eCountry Park. Kasifuni iphathi lapha sesithwele nzima. Sithwele nzima lapha eCountry Park lapha. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
ezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi abalwela amalungelo entathelizindaba sebechotoze uhulumende wakwele Burkina Faso ngokuvala umsakazo weRadio France International esithi wephula esithi wethule udaba lwamanga ngemizamo yokumgenqula. Umsakazo munye uthi njalo amasosha kahulumende akwele Ethiopia abulale abahlamuki bohlobo lweTigray ababebotshiwe bavalelwa ejele nyakenye ngolwezi abangamachumi pose alikhulu. Kwezemidlalo, iMorocco izanqikilana leSpain namuhla emdlalweni weWorld Cup wokudinga amaqembu awokugcina amabili azangena kusigaba samakota finals. IPortugal yona izadlala leSwitzerland. Amaqembu angena izolo iBrazil yona ibhaxabule iSouth Korea nge-4-1 kanye leCroatia yona enqobe iJapan nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu asekumakota finals ngathi Netherlands yona ezadlala le-Argentina kanye le-England ezanqikelana lentshantshu zeFrance okuyizo eziphethe inkezo yeWorld Cup. Sixoxelo landela limidlalo uTim Moringai.
Sike sachazeka lathi nge-World Cup le sicabanga lathi ukuthi ama-team e-Africa abeza nqoba engene lawo kuma-knockout stages, quarterfinals, njani njani. But sibona ukuthi ama-teams ethu e-Africa lokhu sisesigabeni okuyi-improve i-technicality yethu ngoba sibona i-mentality yethu la isifikile khona ngapho okulama team manje nge-England, Brazil, yadliwa iCameroon, iSenegal, iChile, iEquador njani njani. But sibone i-England inqoba iSenegal ngendaba ze-technicality lokusebenzisa ama-chances abo bathole wona. Bathole 3 chances bahle bahlohla khonapho but iSenegal ibile upper hand. So sesikhangela sesiya phambili lapha ngibona iMorocco layo yiyo esithemba ukuthi izaphakamisa iflag yeAfrica idlala ngeSpain. Sibona ukuthi amaplayers amaningi aweAfrica asedlalela amaqembu overseas kungathiwa sokunceda ngoba italent langikhona kungathiwa selilingene but sokusele okuncinci ukuthi amacoach yethu eAfrica ancedise ama players to be very efficient mase befike phambili duzane kwama goalkeeper or ama goals. So mina mbona iMorocco leSpain khonapho lami ngisupporta iteam yeAfrica but siyakwazi ukuthi ama technicalities azasincindezela. Hopefully iMorocco izasithabisa.
IPortugal leSwitzerland zona ubona zidlala njani?
IPortugal leSwitzerland izindala zombili ngoba sibona iSwitzerland ingene kuma round of 16 lapha kube kungasolula but sibone labo bezama ukuthi bangene in the last minute besebenzisa ama players labo njengo Imbolo ovela eCameroon but usedlalela iSwitzerland yiko kubancedileyo. So khonapho mbona ngathi iPortugal ngoba ngeexperience yayo lo Ronaldo ngathi abaza vela phambili.
Iwapi amaqembu obona enqoba kuma quarter finals njalo ekhuphukela kuma semifinals?
Ama quarter finals laba sibona ama teams anjenge England versus France. Hey, lapho kuyahanjwa lapho angiboni ngathi izaphela singama penalty njalo nje. So hayi iWorld Cup le Qatar ngibona ngathi it was one of the best lami ngiyibonileyo.
UTim Moringai ulandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.